sibona ukuthi la ama members ethu inqanya zaphatheka kukhona kokuzenzakala kusasa. Kodwa ke thina owethu umkhosi ngowamhla 1 December loba nje sesithole izincwadi ezivela emapholiseni ezithi azi sivumeli ukuthi siyenze ama demonstration ethu. Sisakukhangela ke lokho ukuthi singenza njani, singaqhubekela phambili yini, kumbe siye emadala emakhothi siyacela ke imvumo ukuthi siqhubekele phambili ngama demonstration yethu. Yikho sikukhangeleyo nje kwamanje.
Lingangena ke ezidaladini lingacela ngemvumo leyi, pho kungenzakalani ngokubona kwakho?
Sikubonile esikhathini esidlulileyo, kuye sibone ama-members yethu ke bochwa, sibone bechaya belinyazwa okumangalisayo. Yikho esingani siyakunqabela, kodwa asikwesabi, siyezama nje ukuthi singakunqabela ngayiphi indlela. Ama-members ethu ke akujayeleke lokho. Yikho esesikwazi eZimbabwe ukuthi silamapholisa ayenza udlame. Sesibajayele, so yikho esikukhangelayo ukuthi singanciphisa ukungakanani ukuthi abantu abakhithi bengaze balimala.